eNdebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomvulo mhla ka 15 kuNkwekwezi 2023 nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi kuza kuqhutshwa ukhetho olukhululekileyo lonyaka eZimbabwe.
Tambomisa mabasa edu okugaya mabwe nokuda kuti pane zvatoda kugadzirisa.
Akutiqinisa ukuba umgodi wethu uvaliwe okukona ikuti simisa umsebenzi ukuze silungise umsebenzi wezisebenzi zethu.
Kuvalwa inkampani yabadabuka kwele China okuthiwa yemba amathi aligugu ongekho emthethweni.
I-challenge esilayo emakhaya ayisiwo wonke umuntu olesambuzi okusebenzi and njalo amanzi aludubo nxa lingananga izulu noma linile amanzi aklile ukuthi abantu benathe ayadubha ukuwadola.
Kuqhamuka umkhuhlane wofutho edinga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kuza kuqhutshwa ukhetho olukhululekileyo lonyaka kwele Zimbabwe. Wethule lokhu namhla emhlanganweni ohlolisiswa ukuhlawulwa kwezikwelete zeZimbabwe ezifika phose amabhiliyoni angamashumi amabili, $17.3 billion. Phakathi kwemali le ele Zimbabwe lehluleka ukuhlawula inzalo yesikwelete lesi efika amabhiliyoni ayisithupha zamadola emelika, $6 billion. Abangena umhlangano lo abagoqela owayengumongameli wakwele Mozambique, uMnumzana Joachim Chissano, umkhokeli webhanga le-African Development Bank, bakhuthaze ele Zimbabwe ukuba liqhube ukhetho olukhululekileyo. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usevale ngqi inkampani yakwele China ecatshangelwa ukuba yemba amatshe aligugu awelithium okungekho emthethweni. Lokhu sokutshiye izisebenzi eziningi zingelamisebenzi. UMlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuvalwa kwenkampani yeDigital Lithium Minerals kuza ngemva kokuba kubotshwe izisebenzi ezilitshumi lasikhombisa 17 ngeviki ephelileyo okuthiwa zatholakala zilamatshe aligugu ayisilinganiso samathani edlula inkulungwane ezintathu lengxenye 3,700 tons ayefihlwe emasingo. Uhulumende uthi uhlangoti olubona ngokuthengiswa kwamatshe aligugu olweMinerals Marketing Corporation of Zimbabwe kumele lihlolisise udaba lolu. Umholi womsebenzi eBigita Minerals uMnumzana David Mwanza uthi inkampani le kayivalwanga nguhulumende ngenxa lokhu okothulwe ngabezindaba. Uthe icele uhulumende ukuba ivalwe okwamalanga ayisikhombisa ilungisiswa okuhluphayo.
Hatshisi chokwadi kuti mugodi wedu wavara, asi nyaya iripo ndeyekuti tambomisa mabasa edu okugaya mabwe nokuda kuti pane zvatoda kugadzirisa.
Akutiqinisa ukuba umgodi wethu uvaliwe okukona ikuti simisa umsebenzi ukuze silungise umsebenzi wezisebenzi zethu. Njengabantu abalandela umthetho, silandela umthetho wakuleli ukuze silungise lokho okufunwa ngumthetho. Unobhala omkhulu ugatsha lwezemigodi emasingo lapho inkampani le etholakala khona uMnumzana Mashawu Muzira walile ukukhuluma leStudio 7 esithi kumele umsakazo lo ukhulume nonobhala omkhulu ugatsha lwakhe uMnumzana Onesimo Moyo, yena obengasabela ucingo lwakhe kanye nomakhalekhukhwini. Isikhulume samaphonisa emaswingo uInspector Kulakwashe Dewa utshele iStudio 7 ukuba laba ababotshwayo basahlolisiswa ngoba udaba lolu lokhulusezandleni zabo. UMnumzana Jafet Moyo, unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions, uthi okwenzakala kukampani le kuveza sobala ukuba izisebenzi sihunyezwa okumangalisayo kumankampani emba amatshe aligugu.
Kuba le mthetho njalo ekhangela indaba zokugebha ezaphansi ama-minerals, kuyini okufanele i-enterprise ikulandele. Le mthetho yesitshelayo ke ukuthi nxa usuwephulile lowo mthetho kwenziwani. Singanika umzekeliso, ama-inspectors nxa engangena kwi-enterprise abone ukuthi impilo yezisebenzi isengozini ngezisebenza ngaphansi kwengozi enkulu engebehlela.
Ingcitshi kwezomnotho umnumzana Senior Sivindi osebenza e-University of Zimbabwe kugatsha lezomnotho uthi umnotho welizwe uthaphuzwa ngabanye abantu elizweni.
Into engicabangayo engibonayo lapha nge-move lethethwe i-government ithethe i-move against ama-criminal amancane. So i-government eZimbabwe ngeyikwanise ukuthi ihambe against full force against ama-China ngoba iyasala izagcina ngehlelwa ngokwayehlela uGaddafi. Manje uGaddafi wayecine ngelabangani abamvikelayo.
Inkampani yamaChina eSinomine yathenga inkampani kulabo ababengabanikazi abakole German ngemali efika izigidi ezifika phose amakhulu amabili amadola eMelika, $180 million, ibile zisebenze ezifika phose inkulungwane 860. Akasanelisanga ukukhuluma labaqondisi benkampani le abadabuka kwele China. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Usomlomo wedale lePhalamende umnumzana Jacob Mutenda usanda kuvimba ukuba kukhulunywe ngodaba lwefilimu yeAl Jazeera olesihloko esithi Gold Mafia oluveze ukuba kutshontshwa igolide elinengi okumangalisayo kwele Zimbabwe ngakacatshangelwa ukuba badlelana lomongameli Emmerson Mnangagwa. Umnangagwa uyakuphika ukuthi udlelana labantu laba. UMutenda owale ukhuluma leStudio 7 utshele idale leli ukuba kule komiti yedale yePhalamende esihlolisisa udaba lolu. UMutenda uthi kungeke kwenzakale ukuba idale leli likhulume ngokwebiwa kwegolide lona lile komiti ehlolisisa ukujontshwa kwegolide okwavezwa yiAl Jazeera. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixhume umnumzana Kucucaphulu omele idale inkulumane yedale lePhalamende.
Ngeviki eliphelileyo ngolwesithathu u-Honorable Chibaya lo Honorable Bithi abe-TCC babuza umbuzo ePhalamende. Bebuza bethi i-question of national importance, umbuzo oqakathekileyo elizweni. Bebuza ngendaba ye-Gold Mafia, lokho okuthiwa inotho yelizwe iyakhuquluzwa ngabantu abalutshwane. Igolide lelizwe liphuma ngama-suitcase lama-trunk every day lisiya emazweni atshiyeneyo. Abantu bethatha imali yelizwe befaka ezikhwameni zayo. Uspeaker of Parliament wasemisa idebate naleyo.
Khulubona njani uspeaker kwini owenza ukuthi avale udaba lolo?
Esithi yena indaba esakhulunywa yi-Public Accounts Committee. Umbuzo uziba lapha. I-Public Accounts Committee yi-committee yelizwe yePhalamende. Indaba yakhona yahamba njani ku-Public Accounts Committee ingarifeywanga yindlu yePhalamende? UMutenda nguye ongabakwazi ukuthi indaba esiku-Public Accounts Committee indlu yePhalamende ingakwazi. Ngokubona kwethu thina sibona ingazani u-Speaker of Parliament wayevala indaba. Indaba enjalo esikhulunywa elizweni lonke jikelele ephathelene lemali eningi kangako kumele ivunyelwe ukuthi ikhulunywe eParliament. Abantu balalele bezwe babala amahansadi, balandele idebate kuphume ingcazelo ukuthi kwenzakala kanjani ukuthi elizweni elinjengeZimbabwe imali okumele iye kuZulu iye kwakha izibhedlela nezikolo ifake imigwaqo kanti izifozoda ekhambeni idliwe ngumuntu oyedwa kumba babili kumba bathathu. So thina siyakusola kakhulu indlela, siyayisola indlela uSpeaker abamba ngayo i-house. Isiloyiso sethu ukuthi ku-next parliament we need a speaker ovela from a different tradition ovumela abantu ukuthi badebate izinto.
Umnumzana Kucucaphulu ukudale lePhalamende besixoxa laye eseHarare. Sehlulekile ukuxoxa ngodaba lolu lomphathi ntambo wezemigodi. Uhlangothi lukahulumende olwezempilakahle luthi sokuqhamuke umkhuhlane wohudo esigabeni seBhinga. Abantu abaningi esigabeni lesi bakhala ngokuswelakala kwezambuzi lamanzi ahlanzekileyo. Bathi umkhuhlane lo kulakho ukumemetheka ngamandla. UNokuthaba Dlamini usethulela lolu daba.
Abezempila kahle bathi kulabantu abathathu abahlaselwe ngumkhuhlane lo abalaliswe eBinga District Hospital. Abathathu laba kubikwa ukuba ngabesifazana abadabuka emaphandleni agoqela eManjolo, okuyikho osekudala ukungahlaliseki kwabomongikazi bakulezi ndawo besesabela ukumemetheka kwaleli gcikwane eselichithe ilizwe lonke njalo labulala abantu abangamachumi amabili lanhlanu 25. Umnumzana Joel Kabuza omele iBinga South edalele Parliament Mende. Uthi bazizwa belokwesaba kulandela ukulaliswa kwalaba abasalinde ukuhlola ngokujulileyo kusetshenziswa i-rapid diagnostic test engekho kulesi sibhedlela.
I-challenge esilayo emakhaya ayisiwo wonke umuntu olesambuzo ukusebenzisa njalo amanzi aludubo nxa lingananga izulu noma linile. Amanzi aklido ukuthi abantu benathe ayahlupha ukuwadola. So yikuludube singabe sabele ukuthi kungamemetheka masinya nxa ungumkhuhlane lo kungakhophe ukuthi kukhona. Sibe kwazi njalo ukuthi iBinga nje njengeMatnorth yonke intazimanga kuhle esibhedlela. Ama-village health workers lamanesi yebo bengatshela abantu ukuthi khangelanani umkhuhlane lo libone ukuthi liyawuvikela but awuvikeleki nxa abantu bengelama-toilet bengelama. So information abantu bengabalayo kodwa kulento kufanele ngabe ugovernment iyazenza ngoba so first time ukuthi sibe le cholera sake sabalayo yabulala abantu abaningi yakwazi esaba the same cholera wabulala abantu abaningi iBinga yonke especially esaba but from that time kwakufanele ukuthi ugovernment ngabe kuyathatha indlela zokuthi ibone ukuthi abantu baba lamanzi aclean, baba lama-toilets, kube lama-programs zokuthi wonke umuntu abe lesabusekayo.
Unkosikazi Lekiwe Phuthi, oyi-village healthcare worker esigabeni seManzi Asiya eThinde, laye ugcizelele kumazwi kaGabuza.
I-challenge ngamanzi okuwatha, banatha ndawonye le nkomo, nabathwezi kakula, okuthi ngabe kuyang. Kumelela abantu besakhele ama-toilet noma benike wona ama-village health workers angakhona la. Kala ama-toilet izi inedoti.
Abacubungula ngenhlalo zabantu abeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee ngomnyaka ophelileyo bethule umbiko othi izakhamizi eziningi esigabeni lesikazilasambuzi. IBinga kwabikwa ukuthi inani elingamachumi ayisithupha lasikhombisa lilenswelo kulokhu kulandela ilupane leCholocho. Kodwa ophethe isabelo seMathebeleland North, umnumzana Richard Moyo, ulandulwe ngazikhalazo lezi. Ubuye njalo wengeza ukuthi uhulumende usezihlomisile ukulwa laleli gcikwane elizweni lonke jikelele.
Awezima khona ngala badrila amabhozi kaPresident ukuthi abantu beBinga bethole amanzi aclean, ama-piped water scheme apha a-solar powered. Ubhizi khona ngale kwaqalisa kuma-homesteads ama-chief, I think ama-homesteads ama-chief sokuphele sokungena ku-community ukuthi abantu bethole amanzi aclean.
EZimbabwe sokutholakale abantu abangamakhulu ayisitshiyagalolunye 900 bele gcikwane lohudo njalo kubikwa limemetheka kakhulu eManicaland, Matabeleland South kanye leHarare. Ugatsha lwezempilakahle lubike njalo ukuthi abangamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75 balalisiwe ezibhedlela ezitshiyeneyo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseBinga, nginguNokuthaba Dlamini.
Singangeni kusigaba esilandelayo sikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibutho lakwele Sudan lihlasele ngendizamtshina ezithwele imibhobho emikhulu. Kwakucele le-Rapid Support Force namhla duzane lesibhedlela esikhulu se-Khartoum. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba amacele alwayo azama ukukhumisana umlotha kodwa kukhanya kusakude phambili ukuba bebeke phansi izikhali. Umongameli William Ruto owele Kenya uthi iziphathamandla zikarhulumente kwakumele zingenele kungakabulawa abantu abedlula amakhulu amabili abatholakale befile duzani ngesakhiwo sokukhonza uNkulunkulu. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba uRuto kuzonde okumangalisayo ngodaba lolu. Umnumzana Dramani Mahama wayengumkhokheli wakwele Ghana usekhethiwe libandla le-National Democratic Congress ukuba ancintise kukhetho lukamongameli oluzayo. odokotela abelapha abadabuke indebe abakunhlanganiso ye-Operation of Hope sebesesibhedlela seMpilo General Hospital lapha abelapha khona abelesimo lesi kungelanhlawulo, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Odokotela laba abafike eMpilo Hospital ngeviki ephelileyo kulandela ukubuyela kwelemelika kwabanye babo abafika kuqala bathi baqhuba kahle uhlelo lolu. Udokotela Jennifer Mora okhokhela uhlelo lolu eZimbabwe uthi sokulabantu abaningi abayelatshwe elizweni leli kusukela ngomnyaka ka-2006 besungula umsebenzi lo kungela nhlawulo. Udokotela Mora uthi baqala ukuhlinza abantwana abalendebe ezidabukileyo kusukela kwabalenyanga ezintathu zokuzalwa. Inkosikazi Sikhangele Mguni okhokhela abongi labanye eMpilo Theatre uthi abantu ababhekane lohlupho lokudabuka indebe kumele bafike esibhedlela lesi.
I-cleft palate, ukuqhezuka phakathi komlomo, lokhuyana kuyaphambanisa umntwana ekudleni, ekumunyeni, and kuyayenza ukuthi umuntu abehitshwa nxa esidla. But nxa ese-operathiwe kwavalwa lokhu kuyancedisa ukuthi umuntu abe sesidla kuhle. Kungabe kungakhanyi phandle, kodwa nxa kuyabe kukhona kuyaphambanisa khona lapha ebudleni. So ama-conditions lawa ke a-operatha-ke mahhara khona lapha eMpilo Central Hospital. Ngabe Operation of Hope esilabo ngalesi sikhathi baqalise ama-operations abo nge-Sunday mhlaka-7, bazagcina nge-Friday mhlaka-19.
Unkosikazi Gladys Muzamba osuka eBinga uthi umntanakhe u-Andile Muzamba obelendebe edabukileyo esanda kuhlinzwa okwamanje ulungiswa ukuthi abuka phakathi komlomo.
Ngambeletha anga ongolesilima uvulekile umlomo. Manje ngabuya sebothwa kulamadokotela alaphayo. Ngabuya lapha eTown eMpilo bamthunga ngatese right. Ngatese senyimbuya futhi uthiwa athungwe ephakathi aqediswe.
Unkosikazi Griabetsi Dube osuka eGwanda ubuye lendodakazi yakhe uNathi Dube owazalwa elesilakala aga lendebe edabuke kabili.
Wayelesuko lemlomo phezulu wayezidabuke kathula ekethatha. Ngemva kokubuya eMpilo ngabuya ngazomthumisa ngayemgcina ekhaya. Lakhe singibuye ngizomchekisa phakathi emlonyweni. Bathe bazamkhangela ngesandi. Bathe siyakhwehlela.
Esinye isakhamuzi seWange unkosikazi Charity Mobe olethe indodakazi yakhe uGracious Maphosa uthi umntanakhe ube munyanzima.
Asikasabela ebathi umncane ngemthatha esibiya so ngasabela ekathesi uteniwe wesengoparethi ube khipha ngamakhaya nxayesizanimemunya usagwele ephuma amakhaya kathinathesi uyakhaya kusitera yonke futhi ndenamhla ngo-8 o'clock.
Isakhamuzi seWange uBeauty Ndlovu uthi indodana yakhe u-Obadiah Muguni oleminyaka emine yokuzalwa owake wahlinzwa i-cleft lip lonyaka bamlungise iphalethi.
Ekuqaliseni last year wayele-cleft phakathi abamlungisa phezulu i-cleft, kathesi sebemlungisa okungaphansi iphalethi. So semuhle seqedisile ukulungiswa kathesi. Abanyala abalo abantwana abanje bengadondi bengadideki enhlizweni yabo kuyalungiseka lokhu kuyabongeka. So enjoye into enzima yinto elula kakhulu. Hambani emaklinika bazalinika uncedo lokuthi khona lingabuya ngapha lizathola uncedo lokulungisa abantu benu.
Inhlanganiso ye-Operation of Hope iqhuba umsebenzi ofanayo eZambia, eMalawi lakwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Inkokheli etshiyeneyo ingene umhlangano omkhulu namhla eHarare we-African Women Leaders Network ibike ukuba selisemuva kakhulu inani labesifazana abaphatheka kwezombusazwe eZimbabwe. Umevisigama usethulela lolo daba.
esethula umbiko wakhe okubonisa isimo kwezokuphatheka kwabesifazane kwezombusazwe lobukhokheli. Umgcini sihlalo weZimbabwe Gender Commission unkosikazi Margaret Mukanana Sangarwe uthe lokhe lisilela inani labesifazane abaphatheka kwezombusazwe elizweni kiwo wonke amabandla ezombusazwe.
It is my hope that this event will come up with concrete strategies that can still be used to address the multifaceted challenges that women continue to face as they aspire for political leadership.
Umphathintambo ogatsha lukahulumende lwabesifazane unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi kumele kuguqulwe lokhu.
Umhlangano lo uqakathekile ngoba ukhuthaza omama ukuthi babe yingxenye yepolitics yedevelopment yeZimbabwe lakubusiness yeZimbabwe. Lokho kuqakatheke ngokuthi omama yithi esibonayo okwenzakala kuma-families lakuma-communities ethu.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Karenyi Kore, omunye wabasekeli bakamnumzana Nelson Chamisa kubandla le-Citizens Coalition for Change.
So I prefer you, our young women, maybe also value the issue of seniority.
Umongameli Emmerson Mnangagwa embikweni wakhe awethulelwe ngumsekeli wakhe u-retired General Constantine Chiwenga uthe uqakathekile ukuba zingajahwa inhlelo zalolu hlobo lanxa zimqoka ekuphakanyisweni kwabesifazane ukuthi bangene labo kwezombusazwe kanye lakwezinye inhlangothi zobukhokheli. UChiwenga uthe kuqakathekile ukuba abesifazane basebenze labesilisa ukuze kulungiswe izikhalazo zabo.
This is one of the fastest ways to change the narrative for women in all sectors.
Lomhlangano ngokuqala ukuqhutshwa kweZimbabwe selokhu kwasungulwa iAfrican Women Leaders Network ngomnyaka ka-2020. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ibandla le-MTCT libuyele namhla emthethwandaba lapho eliphanyeke khona udaba lokuba kulahle imingcele yonke ezasetshenziswa kukhetho oluzayo lonyaka ngoba kayijetshwanga ngemfanelo yiZimbabwe Electoral Commission. Umthethwandaba we-Constitutional Court usanda kulahla udaba lolu usithi kaluphanyekwanga ngemfanelo enkantolo. UMnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MTCT uthi babona engani udaba lolu lulomkantsho.
Sibuyele njalo enkantolo ukuze kuyethethwa njalo indaba leyi esiyiphakamisayo eye-delimitation. Ngokuthi ekuphumeni kwethu ku-Constitutional Court asiphumanga ngoba imicijo esasiphakamisile yatholakala ingalamkantsho mhlawumbe i-Constitutional Court. Okwenzakalayo ukuthi i-Constitutional Court yakhangela okunye nje okumayelana lokuphathwa komthetho esingakuthi ngama-technicalities, indlela umthetho osebenza ngayo. Inkantolo ke le yagcina inqume ukuthi thina sasicele izinto eziningi eyayingelalungelo yokuthi isiphe zona nxa kuyikuthi besibuye kuyo direct okunjengokuthi okunye kwakhona i-Constitutional Court yayisithi akukho constitutional yasizo zinto ezikhuluma nge-constitution. So sibuyele e-High Court sihambisa imicijo efanayo, sisethula okufanayo ukuthi abazwe nxa sisithi bona i-delimitation le ekhona ngeyobutsotsi. ukuthi kungani sesithi delimitation lengu yobutsotsi. Nxa siqeda ukubethulela ukuthi delimitation lengu yobutsotsi sesibacela ke ukuthi bayibeke eceleni leyo delimitation. Kwenziwe delimitation engasiyo yobutsotsi elandela okukhona.
Ngakukhuluma ngedelimitation lapha baba Dube, akuthathe sibili ukuthi abantu bakuzwa ukuthi ukhuluma ngani.
Sikhuluma ngemingcwele yama constituents lama wards. Thina njengabe MDC sibona ngale mingcwele iyenziwe ukuthi izalo PF nje iziyenzele umathanda izinqobele kungela hlupho kungela challenge. So bechintsha abantu bebaphosela lela le abantu begcina bengasakwazi lokuthi kwenzakalani okungekho emthethweni. So sifuna bakutshintshe lokho balandele i-census eyokugcina eyabakhona. I-census ibe yiyo echoyo ukuthi abantu nxa sebebaningi inani elingaka sebengayenzi what. Abantu nxa sebebaningi inani elingaka sokungaba yi-constituents IBC baqoqa ke abantu leyo delimitation eqotho ilandela i-census hatshi le eyayenziwa emaofisini ezanu PF besenzela ukuthi ubani wababamthandayo anqobe mhlawumbe ubani thizena bangamthandiyo kuyizanu PF yakhe yakhona anganqotshwa besenzela njalo ukuthi bancindezele ama-opposition parties wonke jikelele. Silokudana ke ukuthi abanye ku-opposition baye ngabantu bathi hayi bazalunqoba ukhetho lunjalo luqeliwe kodwa thina njenge DC bandle selibe khona oweminyaka nyaka siyakwazi ukuthi kunzima kangakanani ukuthi unqobe ekhethweni olungamiswanga kuhle. Kungakho siqina sibili ukuthi siye court singaze simelele ukuthi ukhetho lubuye kube lemgoqo ezasivimba ukuthi sinqobe bese siqale sokukhala kanye labantu ababesivote.
Umnumzana Witness Dube ubona ngokwethulwa kwemimpiko kubandla le MTCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora. Descopa la ESRare. Yey, njengomsakazi kaZulu sikhangela lo nyodaba olungani luphethwe ngabantu emlonyeni. Sonke isikhathi kolapha ke uFacebook yeVOA Ndebele. Lapha ke sike sethula udaba lokuthi kulabantu eNsindi Ranch eMathetheni duzane leGwanda asebegebha igolide ezibayeni zabantu eziphaleni ezindlini lemasimini. So abantu abaningi baphendulile sibili okumangalisayo. Omunye wabo ngumadodana Dube uthi amapolisa adla labo labotsheketha bayekeleni begubhe phela endaweni eziyeneyo. Kuzobuya ke omunye njalo ophendulileyo lapho nguFreedom Nkululeko uthi mina ngikwami ngilijawunda futhi ngilitshetshe eliphezulu uma kuthwala ephahla. Ngithi as long as singatshontshi besidla izithukuthuku zabo kabagebhe kalitshaywe ilithe kumangalise abantu bazuze umkude. Kodwa bengagebhi phela egumeni lomuntu hathi phela lapho asikufoni. Abanye bangala sibili ukuthi khona kengikukhulumayo kodwa mina nginguvodloza kadawu ngiyavuma ye uthi vumani madoda. Kuzobuya ke ulimukani nyathi uthi hayi bo dawu ungatsho njalo abantu akumelanga bengene emzini yabantu benze khonokho ke abakwenzayo. So ke siyabona ukuthi hayi sesidonsile namhlanje so sikhuluma ngakhonokho okwemkude. Singagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje kodwa sikhangele ebesilazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kuzaqhutshwa ukhetho olukhululekileyo lonyaka eZimbabwe. Kuvalwa inkampani yabadabuka kwele China okuthiwa yemba amatshe aligugu ongekho emthethweni. Kuqhamuka umkhuhlane wohudo eBinga. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje kodwa ke singakathi sihambe kulela dokotela lamhlanje engakhohlwa. Sixoxa ngokulatshwa kwabantwana indebe zomlomo njalo ke abantu laba basempilo hospital lapha bayelatshwa khona. Abafisa ke ukuthi bahambise abantwana abalendebe ezidabukileyo njalo ke bonke ke abalomlomo odabukileyo abanye balezilakalaka ezidabukileyo lokunye okuthiyeneyo lilakho ukuthi sihambise abantwana khona ngale phela empilo hospital bayakwelatshwa. Lingakhohlwa njalo ukusithumela incwadi ye-email kukelly edin 07@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi 1202-465-0318. So le ye-WhatsApp yethu lingakhohlwa ukuthi lingene khonapho lisithumezele elisithumezela khona. kuti kwamanje ayisikhathi sesidlonga mangoye olivalise moyeni ngumthembo sithembayo uGibbs Dube dilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.